izisebenzi bezichidula zisebenza nzima okomnyaka wonke kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcitshi babo kungatshe ezijene emsebenzini kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumelayo ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele emva ukuthi usebenzelena kukhanye lutho kodwa esingakutsho ukuthi lanxa kunjalo kwezisebenzi ngabona akube kube isifundo sihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonse ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi bantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambe ndawonye singadonselani kungabi lalokhu ana ukuthi umunye udonse siyale mdwe ngoba ungenza njalo isitha kulapho esikholisa khona isitha ngitsho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi phakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana so kuzisebenzi kithi asibambanene
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi
Ube ngumnyaka obuhlungu kakhulu uhlobo lwethu olukhulu njengoba sinanzele ubana lempahla yezitolo azithengeki izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi phongelese ukuthi nje amakhala bengaphezu kwamanzi esithina ipover datum line izisebenzi ezinebe zingafiki kuleyo mali kusithi ukuthi venxa ungasafikanga udonsa nzima intengo zezimpahla ezitolo lama-services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga isizathu sakhona siyisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali ezinengi esithina i-multicurrency kule bhondi yezimbabwe kuyasebenza iround ye-south africa kule US dollar esilayo amadola e-america la asebenzayo so uzananzela ukuthi ngavele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa yenza ukuthi zihambe kuhle and ungananzela kathi esingokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo abakwenzileyo ukuthi kathi sivele bona nxa befaka ama-prize abo besebenzisa i-US dollar nxa uthenga ngebhondi sebe-rate futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenzisa eyonkambo omnyama isiyi-black market ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima ihola ezilholayo liyabe lingaselamandla lingaselancedo so ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo ngokunjalo ukuthi uthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 fanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe ngumsebenzi we-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesequma abantu ukuthi bangabi baningi
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi kuyini elifisa kwenziwe
Impendulo iyodwa njengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulumelane ngazi iminyaka amingaki sikhuluma efana nayo ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinengi ezisebenza amabhondi ama-US dollar amaranda kume okuthiwa yi-multicurrency sithi nohulumende kathesi kaswali i-pride yakhe ahle asebenzisa inoti eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar ngakuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irand engenayo kube yodwa imali esebenzayo kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali laso siyethenga singasahlulwe i-rating ngoba kathesi sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithwele kanzima abantu abaningi abalazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu izisebenzi zihole imali encane so zasethi bahlala abanikazi bezindlu lokho esithi ngabantu abamaamaloja ngaso kunjalo khona phana futhi abantu abana babhadala imali nxa sebebhadala amarendi babhadala ngemali yemzini ubhadala ngamarandi kumbe ubhala nge-US dollar kodwa yona uhole ibhondi khona kuhle kusho ukuthi uhlutshintsha imali yanihliphele singakakhulumi ngokudla singakakhulumi ngabantwana abayizikolo konke loko singakakhulumi ngakho singakakhulumi ngokuthenga imithi abantu nxa begula asikakhulumi ngakho konke lokho so ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende asebenzise i-US dollar abantu bahole yona yimpendulo enye futhi impendulo idlathi izisebenza ke sibambanene keseke luba sivalwa amehlo sithengisa into ezingasebenziyo ake sizimelene silamalungelo acacileyo abhaliweyo ku-Labour Act abhaliweyo kumsekelo sombuso i-Constitution u-Section 65 acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni kodwa izisebenzi ngasixokisana lazo ezinye zidonsa zisiyala ezinye zidonsa zisiyala ake sele nje izisebenza ukusetshenziswa sibambaneni uhlupho lwethu sizilungisele njengezisebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilungisela uhlupho lwethu